Iqembu leZimbabwe libe ngijike lobhanqa 1-1 leli Nigeria emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yehuye elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlela iqembu leZimbabwe uKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilomdlalo ukuthi leNigeria lilinganiselwe nguKelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lomdlalo. Limpumela ichiye omabili amaqembu elemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngijike lobhanqa 0-0 leRwanda emdlalweni walo wakuqala, kuthi leNigeria lona libe ngijike lobhanqa 1-1 leli leSotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria zikusuka sika group C ndawonye leBenin, leSotho kanye leSouth Africa. Iqembu elizaphutha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayele Canada, iMexico kanye leUnited States ngomnyaka ka-2026. Iqembu leSouth Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenze leBenin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leSotho lizadlala leBenin, kuthi leRwanda lizadlala leSouth Africa. Kolunye udaba olumela lomdlalo kuqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seCasilaka Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobe leHighlanders nge-2 kanyanga seGibo, ukuthi leHerentals litshaye leBulawayo Chiefs nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.